indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 25 kuzibandlela 2020 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe sokuveze amandla alokhu elawo kubutho.
Ngalilizwe elilidemokrasi ezimele kuhle u-Vice President Zumela resign. Nxa engaresignanga u-President Zumela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorary.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho abaphekele khona isitshwala lenyama.
Ngibonga kwedlula ukubonga babona ubani uNkulunkulu izibusiso zisuke ezandleni zami ngabe ngiyambusisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa sokuveze amandla alokhu elawo kubutho uChiwenga. Kusinqumo wasiphe izolo umahluli umnumzana Christopher Dube Banda usole uMnangagwa ngokusebenzisa ibutho ukuhluthunela umkakhe impahla. Abanye ngabathi ngabe uChiwenga uyaphuma kancane esikhundleni udaba lwakhe lusathoniswa. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Awokuqala singeke sikufihle sibili but kumele sikubeke njengoba kunjalo lo majistrate lo judge ukukhulumile court ukuthi yinto embi okungamelanga yenziwe. Lokho kumele kubeke kucace ukuthi yinto embi ukuthi amasotha asetshenziswe ngendlela engayisiyo. Okwesibili sikhangele yena as an individual umsekeli kamongameli uChiwenga. Nxa wayesedecide ukuthi iya ku-army angene ku-government ngapha ezombangazwe kumele adivorce completely aphume ezintweni ze-army aconcentrate ku-government alandele ama-structures e-government njengoba enjalo. Okwesithathu ivele sile culture embi eZimbabwe abantu abaku-authority eZimbabwe bathanda ukusebenzisa amapolisa ukusebenzisa amasotha ukusebenzisa ama-youth abantwana babantu abangelani lezinto zonke ezingalezi ukuthi bephushe ama-agenda zabo and khona lokho ku-wrong akumelanga sikuvumele njengelizwe ukuthi kuqhubeke kusiba njalo. So izinto ezimbi akumelanga sikuvumele ukuthi izinto zenziwe ngendlela enjalo.
Asithi thina ilizwe ngakuthiwa libuswa ngombuso kaZulu ongaso kantando akayiphikiswa. Uyena lo umsekeli kamongameli nga eqhubeka elokhu esesikhundleni na yena udaba lwakhe lusemthethwanda.
Besixoxa nje labanye ama-comment ngiyabona already sokulihlazo kakhulu ku-vice president ukuthi imfihlo zika-vice president welizwe zithi dandalala egcekeni zivalwe lilizwe lonke labantwana bebale behleke bethi ukuthi kade abadala balezinto ezinje i-divorce ebuhlungu engaqedakaliyo sokukhulunyelwa namazwi aqatha. Ngani njengoba usithi ngalilizwe elilidemokhrasi ezimele kuhle u-vice president Zumela resign. Nxa engaresignanga u-president Zumela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorary. Ngcono uphume ume ngale ngoba i-president ayisethela abanye abazalandele ngoba akuseyiyo.
Manje nxa sikhangele amandla alawo ekuthumeni amasotsha kuyenzakala na ukuthi asebenzise nxa esefuna ukuhluthuna umbuso.
Kusitshengisa khona lokho sibili ukuthi ngisho ukuthi amasotsha usawaphethe ngamatomo nje sengazenzela akufunayo and kubuye kube buhlungu ukuthi ungakhangela i-government yethu asibo retired so kuzo kuwonke ama-portfolios okutshengisela ukuthi kuthi at any minute nje ami ngadecide ukuthi sisithatha iyadonsa nje kawani ilizwe selihambile sesihlala sinjalo siphila ngokuthi abantu benizabe sibathathe kabathathe sibathathe kabathathe thina sifuna ukuthi sihlale phansi sizikhethele ukuthi kanti sibuswa ngobani akulunganga lokho.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Lokhu sikudabalunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Job Sibanda othi uMahlulu engaba ephosisile kusinqumo sakhe kudaba lokwehlukana kukamnumzana Jiwenga lonkosikazi wakhe uMary.
Engikubonileyo ukuthi yena ujaji uphambanisile ngokuthi akukhangele udaba lwakhona aluthathe njengodaba olu-agent nezindaba okumele lutholise ngesiphangephange liyeke amanye amacala amangalokuqala okunye umsekeli athi yena ujaji uphambanise ngakho kodwa ungakhangela ukuthi ujaji yena utheni ngalolo daba lokuthi whether udaba lu-agent ujaji uthe yena njengoba udaba okokuqala udaba ocele kumbe belukhuluma ngabantwana okuqala sicinde ngikhulume futhi njalo ngokuthi yena unkosikazi kaMsikili ubesithi yena kule mpahla ethize ayesithi wayenazo yena ngesikhathi ele nefana sesitokisini umsikili kamangangeli wafika nje wasemthathela lezi zinto lezi zingezimota impahla zakhe ezinye kade izipalisa izokugqoka nokunye nje okuthize. So ujaji khe yena nxa kuyikuthi umuntu uhonona ngokuthi uthethelwe impahla zakhe ngaphandle komthetho ikhothi iyandise ukuthi lolo daba lu-ejet. So ngesinye leso isizathu esithiwe ngujaji sokuthi yena ebona ukuthi esithi imithi ukuthi udaba lu-ejet kodwa umsekeli ukuthi hhayi ijaji uphambanisile ubone ngani udaba lolo lu-ejet. So singazi ukuthi yona i-Supreme Court izakubona njani
kodwa ngobufakazi obukhona wena ubona ngani ule thuba na elokuthi aphumelele umsekeli kamongameli umnumzana Jiwenga.
Ngokubona kwami ngibona ngani njengakhangela sithi i-case yakhona ngayicabanga njengayo mbijana mina ngangikhangele ngibone ngani kube lephutha elithize elingabe lenziwe ngujaji ngikubona kwami ekucineni angitsho ukuthi indlela a-analyze ngayo ama-fact lokhuyana kalinani solo lapho but isiphetho lapho wathi yena ngemva kokukhuluma lokhu akukhulumile waso ukuthi mina ngizathalesi sinqumo kubona ngani kube lokunye okuphambanisekileyo mbijana ujaji unike lokho esithi thina especially ngabantwana unike lokho esithi thina yi-final order nalawet ukuthi umongameli kumbe umsekeli amongameli ase ahambise labo bantwana ikanti yena unkosikazi wakho ubengacelanga khona lokho ukuthi ubethena ufuna ukuthi aphiwe abantwana udaba lwabo lona leliyana olwamangalwa ngumkakhe umsekeli amongameli lungakatholiswa.
Lo-ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni lo Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula lamlela.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa namhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho akhuthaze uZulu ukuthi anakekele asebegugile. Unkosikazi Mnangagwa uphatheke emsebenzini yangekhaya egoqela ukupheka, ukuthanyela lokufulela indlu ngemva kokuba ayabele asebegugile ukudla. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Konke kulungile.
Unkosikazi Mnangagwa wethulela inkuthazo ngemva kokuvakatshela ugogo uViolet Ncube oneminyaka yokuzalwa engama-2-2 lambili ohlala yedwa emzini wakhe emawabeni. Unkosikazi Mnangagwa ufike lapho waphatheka emsebenzini yangekhaya ebalisa ukusinda indlu ngobulongwe ukufulela kanye lokupheka. Uthi iningi lilahla abazali sebegugile libetheza umlando kuba ngabathakathi. Ekhuluma esesikolo semawabeni primary lapho uZulu abethe gwaqa khona unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi anakekele ogogo labokhulu.
Saka nasi sili kuphembela kuona abanambuya kuthi ayiwa kunela khabane kuna nambuya tinokutendai nokuti hunhu hwenyu tahuona mimisha yakawanda iri hunhu hwakanaka huri kudadisa kuti aiwo madzimai ayo. Mbuya, chamunonyanya kuda kuti tikuitirei pamba ndechipi?
Sikuhlabulela ukuthi sikwazi ukuthi sisuka kubomama, sisuka kubogogo, kulaba besingawo namhlanje. Nokuthabisayo ikuthi kuneni ezindlini zethu siyakubona kuyenzeka esakufundiswa yilaba bantu. Ngoko ofisa ukuthi sikwenzele khona ekhaya ikuphi, ubuye uzositshela ukuthi kuyini okuhluphayo.
Ugogo Violet Ncube ubonge kakhulu inyathelo elithethwa ngunkosikazi Mnangagwa esithe behlaselwe indlala.
Futhi ngithaba ukudlulisayo baba, ngizakuhla bani njengoba onyama ndiyobafakwa endlini, imkunguru ngeyendlini yabekwa. Ngibonga okwedlula ukubonga baba olubani uNkulunkulu izibusiso zisuke zangenzani ngabe ngiyambusisa. Kodwa ngokuthi zisuka koNkulunkulu kwangikwazi ukuthi uNkulunkulu wenu kumise njani, kodwa ngokucela kwami ngicela mbusise.
Omunye walaba abakade bekulombuthano ngunkosikazi Beatrice Ndlovu, laye oyamukele inyathelo elithethwa ngunkosikazi Mnangagwa esithi babhekane lendlala njalo kulezi nsuku baphila ngokuphiwa.
Sibusisekile kakhulu, sengathi uNkulunkulu angandisa izibusiso zokufika kwakhe endaweni yethu yona leyo esikiyo. Isimo sendlala besikho, kodwa sibonga izandla lezi eziphayo, izezi ziphathisayo empilweni.
Unkosikazi Mnangagwa uphe abagugileyo laba ukudla okubalisa impuphu lerayisi, kwathi omama abazithweleyo baphiwa impahla zabantwana. Kusenjalo kolunye udaba, izakhamizi emaphandleni sezikhuthaze urhulumente kanye lababalisi ukuthi bakhulumisane ngodaba lwerholo ukuze abantwana bathole imfundo ezikolo. Iningi lababalisa likahambe ezikolo selokhu zavulwayo likhonona ngekrholo eliphansi. UMandlovu ugcizeleleyo ngokukhuthaza ababalisi ukuthi babekezele.
Siyacela sibili kakhulu ukuthi ababalisi kabafundise abantwana. Yebo, yeyisimo lanxa siyabe singamanga kahle kibo, kodwa sikucelayo ukuthi abakhulule imoya yabo izinto zizalunga.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathisiwe Nkalo Wesilikwe uthi urhulumente kumele anikeze ababalisi imali efaneleyo babuyele ezikolo.
Uhulumende ngakuya nikeza amatitsha imali eyaneleyo esebenzayo bakwazi ukubuyela esikolo bayefundisa abantwabethu, ngoba kwamanje sibhadela i-school fees, sithengile amabhuku, ama-uniform, yonke into iyadura. Abantwana kabafundi, abantwana batshona bedlala. Uhulumende kazama iplani phela abanikeze lokho abakufunayo babuyele emsebenzini.
Sixoxele nobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA, Mnumzana Tapson Nganono Sipande Semawaza ngolwesine, lapho kubekwa umphathi wesikolo eGungwe Primary Mnumzana Thuso Mkoni. USipanda uthi iningi lababalisi seliphenduke inhlekisa emphakathini ngenxa yobuyanga obudalwa lirholo eliphansi, kungakho uthi ababalisi ngeke benelise ukuya emsebenzini ngemali abayiholayo.
Kumbango lapho esenke ngahambela khona, ababalisi bakhetha ukuyagola amacimbi, ngoba kathesi ungagola amacimbi isuke ezimbili kuphela nje, zilakho ukuthi amacimbi lawa akunike imali edlula iholo lenyanga. Izolo likhulu kakhulu. Abantwabethu i-future, ikusasa kayikho, kumnyama phambili. Njalo ezilonge ezihulumende elokhu engalungisisi lolo daba, abantwabethu abala kusasa iphelile totally do.
Iningi lababalisi lithi lehluleka ukuhambisa abantu ababo ezikolo zemaboarding ngoba zingayiholi imali efunwa yilezi zikolo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingAlbert Ncube.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo owake waba ngukansila wenjube.
Mina ngokwami ngifuna ukuthi ngikulethe back to 2007. Ngo 2007 we abantwana basela dismally bo form 4 labo form 6. It was because of ukuthi abantwana babe ngasafundi ngenxa ye problem esasinayo between abantu abatichara le government of that day. Mina what I was proposing ngoba into leyo kungama teacher ahlele khonona ngayo iaffecta thina ezabazali babantwana labantwabethu. Into kufanele siyirealize ukuthi uhulumende kasivumele, yes we don't have money, siyehluleka ukuraise imali, kodwa kasivumele sidinge sizibhadalele thina ama teacher ama incentives ukwenzela ukuthi ama teacher babe loveze lokufundisa abantwabethu. As long beloka belwisana le government becela ama increment, becela lokhu besiba labo o stay in bezihlalele okuyinto khona ukuhlana kuaffecta thina njengabazali abantwabethu. At the end of the day abantwabethu kabasela abafundanga, akulalutho, omnye kuyaphela kungalalutho, and kuyabe sokuzimali just water under the drain. Mina embengikukhangele ukuthi uhulumende kasivumele each and every school sizibonele thina ukuthi abantwabethu siyabhadala incentives. And what abama-parents okufanele bakuzwisise okuyinto kwakhona kube sengqondweni zabo, oteacher labo they are parents too, balabantwana abayesikolo, balabantwana abadlayo, bayagada, benza yonke into. Nxa uhulumende engakunanzeleli thina as parents kasikunanzeleleni ukuthi abantwana bethu lamatichara kule nkalakatha yepro, mina ipho engikucela ukuthi nxa abazali bengavuma asitheni head on the government, uhulumende imali kawula lathi kasila, it's not your problem, but sicela ukuthi sibhadale ama-teacher ama-incentives. Kanti nxa kuyikuthi u-teacher efundisa abantwana beyi-55 and then sivumelane ukuthi hayi sizabe sikhupha ngama-$2 towards i-transportation ka-teacher, what's wrong with that?
Manje labo abazali abayehlulekayo babona ukuthi baphathise, babe abantwababo bezayekela ukufunda na?
Kuvele ngeke sithi umntwana akaxotshwe esikolo, umntwana akasashiyo kupanishe umntwana. Bavele basebenza under izimali zabanye abazali except kuma-private schools, but kuma-government school vele basustainwa ngabanye abazali. Nesiyafodayo, let us pay towards that. Banabana naye angadobha uzaphosela, kuzahamba kulokuthi siyekile. Akuforswa phela umzali unga. Into esuphayo yikuthi nxa kusiba le mhlangano labazali, you find somebody ekhuluma ngenkalakatha yefiga umzali wayikhulu wayekwanisa. Yikho abadala belesaga sabe sokuthi umfula ugcwaliswa izifudlana. $1, it's enough. $1, it's enough. Nxa singacontributa towards that, into zonke ziyahamba. Kathi sibathengela njani abantwana ukuhle? Sibaphani? Kathesi ungakhangela i-challenge engilayo noma usithi bakhona behlulekayo. I think angikholwa ukuthi kulokuyi-fraction okuthize ongakutsho ukuthi kulo muntu ongala cellphone. Everybody le cellphone. Umbuzo ukuthi ujusa kangaka a day or how much a day? Not less than $3. So ungethule kulungisela umntana wakho nge-$1. I don't think so. Nxa abantu be-explainelwe ngendlela eqondileyo.
Manje nxa kuyikuthi bona oteacher lingahlanganisa yona leyo imali bathi hayi imali le incane ayeneli, kuyathiwa
asenze so ngabantu bayazi. Mina I've been spoken to some of the teachers. Kakho ngakwala uhlupho yilo lolo, uyabona ukuthi nxa uteachera lwana engathola okuyi-100 or 200 ebond uzagada ujofu for those 5 days, uzabe gadile kulokuthi anikwe that one phela i-1000 something there. It's not the whole amount eyakuye, kuyabe sokuphuma ipentsheni, kwaphuma opremia, kwaphuma onyaratso, kwaphuma ikosho, kwaphuma anti wabona ukuthi at the end of the day usale ngalani engalalutho. But ngayekwazi ukuthi hayi imali labadala bamdele ukuthi nizosebenza angeke bayadli, babevele benika ikushini ngama-teacher angeke bayadli. Ngisuke kuyahlupha ngoba ama-counterparts aba kuma-private school they are making money, they are being given ama-incentives.
Hayi kuyezwakala, hayi sibongile baba, ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngiyabonga ukunika leli thuba, bevele ngijiseke ukuthi kathi ngingabhodla in which way, but you have met it. Ngiyabonga ukuthi baza ngizwa, baza eda lapho aba-eda khona, basaprekta lapho abasaprekta khona, but mina owami umbono yona leyo ukuthi head on the government ngama-incentives ama-teacher. Thank you.
Hayi sibongele lana. Lo ke ngumnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo wake waba ngukansila wenjube ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo lelana. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Deborah Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula okuphathelane lamalunga enhlanganiso yakhe okuthengisa impahla ezishiyeneyo kanye lokusetshenziswa kwemali elizweni.
Businesses njengamalunga yokubulawayo Vendors and Traders Association iphansi kakhulu. Sesikhangela ngomnotho welizwe ukuthi imali ihlale emakhadini, imali kakula mali, imali siyizwa kuphela kubosiphathelene. Ufind ukuthi abantu babuya befuna ukuthenga amatamatisi, befuna ukuthenga imbhida, but at the end of the day ekhokheshi bona labo abasisebenzeli ngoba sasa sizafuna ukuya hoda khonapho singelana mali. Abantu bamabhizinisi abayasihodise kwimbhida namatamatisi vele ekhokheshi abafuni nakuyibona. Wesi-ke le mthina yethu yona leyo amaswayiti thina njengamavenda vele asilawo ngoba kufuneka obhila khodi obani bani and lakho futhi kumele ube nemali ethize emabhenki. Amukeli ngoba lathi lapho esihoda khona basalela, so kuba nzima ukuthi singayithatha mina ngiyayisanga. So kuyafuza ukuthi sesiyabhadala ngayo ama-bills ami, sesiyabhadala maybe labo school fees bona laba ababuyayo, but ngivuka ngihoda ngami.
Kodwa ekuwodeni lapha kuhamba njani? Lokho eliyabe likuwodile liza kuthengisa ngentengo yena leyo ebeliyikhangelele lithole inzuzo.
Ekuwodeni lapha sokuzingoba kuthiwa i-intermarket bank leyo labo siphathelene. You find ukuthi nxa uthengisile uthole ku-100 bondi kwakho. Nxa usufuna ukuthi uye kutshintsha ukuthi uthole imali yokuthi ikwanise ukuthi ithenge olunye ulutho, isina vele ingaseseyi-100 bondi RTDS leyo. So kuba nohlupho lokuthi vele sinesithengisayo asivumi leyo mali. Plus labona laba ababuyayo bethenga, ungabatshela ukuthi usucharja kumbeni ukuthi ngizayikhipha nge-$50. Uyayala ethi ibhajeti yakhe vele ingasahambi, ayisahambi kuhle, akuphileki isibili. Njengangena ebhuti ngisithi ngikhanyele, uyathola ukuthiwa i-KG ye-RTDS, but nxa ungela cash uthola sokuyi-100 and something RTDS nge-ecocash umbeni ngeswayiti. Layibona ukuthi i-difference yangona inkulu kakhulu okokuthi ugcina vele ku-off budget. So la
omunye ngathi yini eliyibambayo imali ngoba wonke umuntu oyidingayo ubuye ezothenga impahla, kukanti labo abasebenzayo bahle beholele emabhanga iningi labo.
Ukuthi bethi yithe siba bengabe beqinisile kancane ngoba thina nto yithe sithengisa i-day to day things ezokuthi umuntu ephile, yithe sithengisa istafu, yithe sithengisa umpupu, yithe sithengisa ama-vegetable. Siyibamba kodwa siyibamba nzima, siyibamba ngoganyavo. Amashophu kasakhiphi ukudla ngokufaneleyo, sebekukhupha ngubi kuye khona ngale kithi thina esithengisayo amavendi ukuthi sikuthengise, labo bethole okuyi-percentage lathi sithole i-percentage. Okuthi kugcina at the end of the day ukuthi vele osafayo munyena lo oyabe ku-ground oyabe efuna ukuthi ephile.
Bakhona yini abalokhu bebiza ngemali yamanye amazwe, njalo kulula yini ukutshintsha uyithole emabhanga lezitaladeni?
Ezitaladeni bakhona sibila bona laba abayibaesibathingi esibabiza ngezolo nalelo lokuthi ngosiphathelene. Then kube sokusiba lamanye amashophu ahlukeneyo nje uyathola gqagqagqa okuthi ungafika ukukhulume labo ukuthi hhayi asikhulumisane lapha kumbeni ngithwele kumbeni se-5 youth besebesithi hhayi sizayikhonvetha nge-intermarket bank leyo. So i-5 youth ayakho ukuthi sabe sizawunika isithebo se-$50. Bakukhangela ngefesi bengabona ingathi ifesi liyana yokuthi hhayi ungumuntu obekekileyo, bakubizela eceleni bekutele.
Ngobuso obunjani lobo obuyenza bejo njalo?
Kulobunye ubuso phela ebungathi ukhanya ngathi ngumpholisi, kube sokuba nobunye ukukhana hayi buzithambele ngobuka mama kube ngobuka sami soba khangela face bathi mina njengathi mina njengami mina ngile face plus lokwaziwa ngingifika vele bathi bathi lo ungamthengiseli ngoba uyakhuluma seri uza sikhuluma endaweni ezidini so kuya ngokuthi ngikwazi ukubani kuvele uyenzani empilweni lengihambe ozithengela lokho ngoba ngingazingenela mina vele abangiyisi
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ebesixoxa laye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga sithandekile ube leviki enhle.
Andikwanise kumutaurira kuti mwananga muchakuda ini pasi pemoyo ndichimuna siyana naye iwe tisiyana naye Siyana nayo Andikwanise kumutaurira Siyiwe siyana naye
Usibalela usiwakhona Uzongitshela lento ngitshela yona Angibuzwa futhi Angibuzwa
futhi Siyana naye
Usibalela usiwakhona Uzongitshela lento ngitshela yona
Siyana naye
uthi imina
siyana naye
angisuka nemitombya
akhanana naphanenzo
yana kanjani
siyana naye
wewe
wewe siyana naye
uthi imina angisuka nemitombya akho isuyala kanjani ubintomba yakhiwa
andikwanise kumthalela
usuka khona songitshela lento ngitshela yona
Siyana naye
Usibalena lapho suka khona Uzongitshela lento ngitshela yona Angibuzwa futhi Awuphindi futhi
Ngathi siyana naye
Uthi imina
ngiyini
Angisuka nentombi
Angisuka nentombi
Izoyala kanjani
Izoyala kanjani
Ngoba intomba yami
Ngoba intomba yami
Uthi imina
ngiyini
Angisuka nentombi
Angisuka nentombi
yazi ukuthi intombi yakho uba ngabe iswengayo
ngabe iswengayo
kanti yona yazi ukuthi intombi yakho uba ngabe iswengayo
ngabe iswengayo
kanti
kwanize kumutaurire kuti mana Zipe moyo ndichimunda iwe ndatisiyana naye ndatisiyana naye ndatisiyana naye
Awuchiane lentombi yami ngange yakho nga uzwa ngayo ye ingoma ka omuyi Oliver Mtukudzi le shabalala rhythm besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlungani ngesikhangele inhloko zethu zendaba zalamhlanje Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe lomkakhe umnumzana Constantino Chiwenga sokuveze amandla alokhu elawo kubutho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa.